Ukukhishwa kombiko lo kuzakwehlukanisa imbono yabantu beMelika phakathi. Abahamba loTrump bazathi injongo yokuthi kudilizwe ukusekelwa kwakhe, kudilizwe ivota kade engalithola ngoNovemba. Laba abanye bazathi bona umthetho yiwosebenzayo kakulandile politiki. Ngakho-ke kangiboni ukuthi bazavumelana abantu beMelika ukuthi bekuqondile yini ukuthi kwethulwe le mbiko ngalesi sikhathi. Abama-Democrats ngale bazathi hayi kuqondile, ama-Republicans athi kakuqondanga. Lokho kuza kuma kunjalo kuze kuyefika ukhetho, luze lwedlule ukhetho. Kuzaba yinto ezahlala ihlupha eMelika kusiya phambili. Abanye bekholela ukuthi kwakungafanele langa kwenziwe, abanye bekholela ukuthi kwakufanele kwenziwe. Kodwa njalo kuzaba nomthelela othile kwezokhetho ongangabi mkhulu kusiya ngokuthi abantu bakhona bakuma-Republican kumbe bakuma-Democrats. Bakhona abavele sebehamba loTrump ongelalutho olungabatshintshisa, kube khona abanye akade besakhangela izinto ezithile okungenziwa ukuthi bagcine bengamvotelanga.
Kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo kukhetho, Ncube, ubona amacala la ephathwa njani kusiya phambili?
Ngibona sengathi nxa kungawina uHarris amacala kaTrump aza kuya phambili, uyabezatshutshiswa athonisiswe kuze kufike ekugcineni. Kodwa nxa engalunqoba uTrump ukhetho ngoNovemba, uza kwenza ukuthi nxa esengenile esihlalweni ngoJanuwari kumnyaka ozayo akhulume leDepartment of Justice ukuthi ilahle lamacala ukuze esulwe angatshutshiswa. Yikho lokho kuza kwenzeka. Amathuba ke malutshwane ukuthi uTrump angatshutshiswa uma esengupresident, kodwa phezulu uma kuwukuthi kuyabe kuwine uHarris.
Ukhona ungathi kuyacaca yini ukuthi ngubani ozanqoba kulolu khetho?
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ongaphumelela okhethweni. Kanti ke njalo isikhathi esisaseleyo esedlula inyanga nje kancane sisesidi kakhulu ukuthi abantu bangafika esibangeni sokuthi bathi bona hayi ukhetho seluwinwa ngusibanibani, ubani usenqotshiwe. Ngokuba ziningi izinto ezingenzeka ngalesi sikhathi esiseleyo ezingenza ukuthi obe ngemuva abe phambili, obe phambili abe emuva. Ziningi izinto ezingaguqula imbono yabantu, bayagcine sebesuka kulowo besiya kulwana. Ngakho-ke sisezabona kusiya phambili ukuthi kusengama ngayiphi indlela. Okwamanje kakukacaci ukuthi ngubani. Kusavuma ukuthi noma nguphi phakathi kwabantu unqobe ukhetho.